Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 22 kulwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali wethule ibhajethi edalele ephalamende lamhlanje lapho amalunga emdc adudulwe khona ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa. Ikomishini ecwayisisa ngodlakela eHarare iqhubekele phambili lamhlanje isizwa ubufakazi. Lamhlanje likhefu leThanksgiving ngapha kwelemelika lapho izimuli ezihlangana khona zibonga impilo kusomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi edalele ephalamende lapho amalunga emdc adudulwe ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena kuleli dale. Kubika uGibson Bebe.
Esethula umbiko wakhe, uNcube uphe ugada lwezemfundo imali edlula ingatsha zonke, edlula ibhiliyoni elilodwa, waphinda wathembisa ukwehlisa iholo lezisebenzi zikahulumende zaphezulu. UNcube uthi abasakhulayo abedlula amakhulu amathathu abathiwa bahola bengasebenzi ama-ghost workers ngesilungu bazagunyulwa. Okunye okumqoka okukhulunywe uNcube ukuthi izigodlo zabameli beZimbabwe emazweni zizakwehliswa. UNcube uthe kusiyaphela umnyaka amafutha ezimoto azakhwezwa intengo ngoba ilizwe leZimbabwe yilo elilentengo yaphansi kakhulu ezigabeni zezwekazi le-Afrika. Ngalokho kuzamele umthelo wokuthenga la mafutha ukhwezwe. UNcube uthembise izisebenzi kahulumende ukuthi zizathola iholo lebhonasi. Uthe kuzasetshenziswa imitshina yempawu zeminwe kuzisebenzi kahulumende ukuze wazakale ukuthi impela othola iholo uyazakala njalo uyasebenza. Abanye bathi umbiko kaNcube wehluleke ukugcwalisa izifiso zikaZulu ezigoqela udubo lokuqonga kwentengo elizweni, ukusekeka kwemali yaphandle kanye lokunxusa osomabhizimusi aphandle ukuzosungula amabhizimusi abo elizweni. UNcube uthe kulabo abathenga izimoto aphandle kwelizwe sebezabhadala umthelo wokuthenga phandle ngemali yedola leMelika, hashi imali yohlobo lwebhondi.
Key objectives and priorities from the consultations revolve around the following: decisively dealing with fiscal indiscipline through the use of austerity measures, removal of pricing and policy distortions, improving foreign currency generation and establishing efficient and optimal mechanisms for its allocation.
Siyamuzisa arare umnumzana kutsayi hondo ekhuluma lesitudio 7 uthe loba umbiko wendleko zikahulumende ukuqelisa isikhwama sikahulumende awuthembisi ukuvusela inotho yesizwe.
Ibhajethi le isitshengisa ukuthi uhulumende uqakathekise ukuthola imali ukuthelisa uZulu. Engelani lokuthi uZulu lo amthelisayo uyithola ngapi imali njalo uyithola njani. Singakhayela ibhajethi le ayilungisisanga kahle inhlelo eziletha intuthuko ekuqhutshweni kwamabhizinisi nganye lokuthi impilo zabantu zithuthuke.
Abanye abakhulumele Studio 7 abanjengengcwethi kwezomnotho uMnumzana Thabani Mleya oyisakhamuzi seHarare uthi uhulumende olembali yokwengeza imali eqondane lengatsha zokuvikela ilizwe kanye nezamapholisa okuyinto engabukekanga ngesikhathi ilizwe elikiso. Ingatsha lezi zombili ziphiwa imali edlula ibhiliyoni elilodwa. ugaja lokuvikela kwelizwe labaneli benkululeko luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lamachumi amane lasithupha 56 million ukuthi ugaja lwamapholisa olwe-Home Affairs luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lethumi elilodwa lasikhombisa 517 million. Umnumzana Mleya uthe imali le iningi kakhulu nxa ukhangelelwe ukuthula kuselizweni, ngakho ke ifanele ihanjise kungatha zenotho.
Mina ukubona kwami kukhona ekade ngikhangele ukuthi akusoze kutshintshe ukufaka imali kudaba le-defense, kodwa kukhona lakho okutsha, ikakhulu ukufaka imali kulenze ezamapulazi, kukhona lakho okuningi okutsha. Kodwa ke ukufaka imali ku-defense naku-Home Affairs asizange sibe kwazi ukuthi lokuza kutsho ukuthi ukuza kuthengwa imitshini eminingi eyamasotsha, kumbeni kuzaba namasotsha amaningi. Kodwa ukubona kwami mnyaka lomnyaka indaba yebudget khonapho kodwa ngayitshintshi. Nami akundanisanga, kodwa bengikhangele kuzaba njalo.
Kunjalo nje kube lokuxoxa ehdala ePhalamende, lapho abameli bePhalamende bebandla leMDC begcine bexoxwa ePhalamende ngemva kokuba beyale ukusukumela umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa engena ePhalamende. Isikhulumeli sePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ubiza abapholisa ukuthi azoncedisa ukuxotsha amalunga edale njengoba umthetho wePhalamende usithi kufanele basukume nxa umongameli engena. Kubikwa unkosikazi Thabisa Khumalo lamanye amalunga elimele ngesikhathi behudulwa ngamapholisa. Ngimele isidwo 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikomishini ecwayisisa ngokudutshulwa kwabantu eHarare iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla. Intatheli izindaba eyathatha umfanekiso wesotsha eladubula abantu isipha ubufakazi. Umtshutshisi kahulumende uthe kuzamele isotsha leli libizwe ukuzopha ubufakazi. Kodwa inkokheli yamabutho yathi leli sotsha lalidubula emoyeni, njalo ukuguqa phansi kwalo kwakuyikuvika amatshe ayijikijelwa ngabantu ababetshengisela. UChris Gandle weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sekomishini umnumzana John Masuku ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Kuqhubeke kuhle namhlanje, bebalutshwana ababuyileyo bagoqela u-Attorney General u-Advocate Prince Machaya, yena-ke obezochasisa omunye umthetho omayelana lephosa lesisekelo sombuso. Njalo kubuye abeZimbabwe Lawyers for Human Rights, labo bezokupha umbono wabo. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kubunjwa i-commission bona baphikisana lokuthi kube le-commission enjalo, besithi bona kule ihlanganiso kumbe kulezigaba ezijiyeneyo zikahulumende ezingenelisa ukuthi zikhangele ngokwemisebenzi yonale ebudlwangudlwangu eyenzakalayo mhlaka 1 August 2018. Yikho-ke labo banike imbono yabo, betshengisa ukuthi okunye okuningi bangabe bengavumelani lakho bekukhulunywa, kodwa bazabona ukuthi i-commission iza kuhambisa njani. Besipha njalo le mbono yabo yokuthi kuyini okungenzeka i-commission ukuthi iphume le mpumela enhle yalokhu kulalela ekwenzayo. Bekulo umnye njalo yintatheli zindaba nayo obuyileyo ezokhuluma ngobufakazi bakhe ukuthi kuyini akubonayo mhla lokhu yena njengentatheli zindaba evele isenza umsebenzi wokudingisisa nokuchwayisisa leyana esithi i-investigative journalism. Wasekusiza njalo nomunye nje umuntu othe akhulume ngokuthi yena wabonani. Yikho-ke kuthe kusiyafika isikhathi sokudla kwemini, i-commission isiqedile umsebenzi wayo wanamhla. Izahlangana njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 PM lapho kukhangelelwe khona ukuthi labo abangakabuyi, ukugoqela umkhokheli we-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa kanye lo usonitshwa u-Tendai Biti, ilunga ledale lephalamende lo ophandle kwelizwe okwakhathesi, babe sebesiza ngoba banquza i-commission le ukuthi labo babuye bazonika ubufakazi.
Sizwa kuthiwa isotsha elabonakala kumfanekiso kamabonakude lidubula liguqile phansi, lalo libiziwe?
Hathi kalibizwanga, kodwa ekuchasiseni kwakhe lo okuthiwa Attorney General okuligqwetha elikhulu likahulumende, anisiyakwazi ukuthi u-Attorney General nguye umcebisi omkhulu kahulumende kweziphathelane lomthetho, uthena phansi komthetho lilakho ukuthi lilethwe emthethweni nxa kuyukuthi liyafuneka emthethweni ngobufakazi oluyabe bukhona. Yikho-ke lokhu akukafiki kwisibanga sokuthi libizwe, kodwa ubelinganisa nje ukuthi phansi komthetho lilakho ukuthi libizwe.
Umkhokheli we-MDC ke uMnumzana Nelson Chamisa, yena elokhu ekhangelelwe na ukuthi ezokupha ubufakazi?
Ngokuya kwe-commission ulokhu ekhangelelwe ngoba wanxuswa ukuthi eze ku-commission, yikho-ke lokhu ekhangelele. Njalo siyakwazi ukuthi i-commission ilokhu iqhubekela phambili ngomsebenzi wayo ngayekaqedi, ngakho-ke inika leli thuba lokuthi abuye kiyo. Njengoba ngitshile ukuthi kuzabuthanwa njalo ngomvulo ngesikhathi ka-2 emini okukhangelela ukuthi engxenye angabuya ndawonye loMnumzana Bithi. Izolo sibone kulokuxokozela zonke iy'nkokheli eziphansi kwakhe kubandla le-MDC, phose zonke bezikhona kwasekucatshangelwa ukuthi engxenye angafika, kodwa ukuthi okwenza ukuthi angafiki kuyini akukacaci, kodwa ukhangelela ukuthi esikhathini esizayo uzafika.
UMnumzana John Masuku isikhulumeli se-commission ecwayisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho eHarare. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Izolo umsakazo we-Studio 7 ubambene labe-Media Center ulethulele ingxoxompikiswano e-Crown Plaza eHarare, lapho ebesikhuluma khona ngesimo sezombusazwe kanye lesenotho ngemva kokungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Inkulumo mpikiswano le ibikhokhelwa intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ose Harare. Sikhuluma nje, ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Hayi, ngiyabonga Ntunga.
Ye, ungasichasisela ngamafitshane uhambe njani lomhlangano bebesithini abantu kahle kahle?
Uhambe kahle sibili lomhlangano kade usenzelwa eCrown Plaza Hotel. Lapho ke ekade silabahlonitshwa abathathu, kodwa ke kade sinxuse abane ukuthi owe-MDC, owe-ZANU-PF, omele inhlanganiso ezizimeleyo ama-CSOs kanye lengcwethi ebona ngezomnotho. Kodwa ke kulusizi kubana owe-ZANU-PF kasenelisanga ukubuya, besiqale sanxusa uMnumzana Nick Mangwana, kodwa ke wathena ulohambo wasesitheni uzathumela okuthiwa nguMeja Mdambuzi, kodwa kasabanga khona. Kodwa ke hayi, ingxoxo iqhubekeke kuhle kakuhle sibili, bonke kade bekhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende nabantu, ukuze uhulumende alalele okuthiwo ngabantu. Naloba lapho sesikhe ithuba labo akade bebuye ukuzolalela ingxoxo mpikiswano leyi, nabo basukume bakhuluma bathi ngabe uhulumende wethu uyalalela okuthiwo ngabantu, ngoba ihlupho ababhekane lazo ukhanya ngani kazifiki phezulu khona ngale. Bona baphuma lezibopho ezisuka phezulu zisiya phansi, ikanti-ke izibopho lezo kazienelisi ukuthi zilungisise izangathazi ezibhekane labantu.
Siyazi uleminye njalo imhlangano elandelayo emadolobheni atshiyeneyo, nxa ngingaphazami kuselupane, koBulawayo, laseGwanda. Ungathanda ukwazi isiZulu ukuthi uzaba ukulawa madolobho nini?
Ye, sisuka lapha eHarare siqonda eGwanda, eMathebeleland South. Lapho-ke esizakwenza ingxoxompikiswano ephathelane nesigaba seMathebeleland South ikakhulu labo abagombolozele abahlala endaweni ezigombolozele iGwanda Town ngomhla ka 26 ngoMvulo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Sisuka la ke lapho ke siya eLupane ngomhla ka 28 sikhathi sinye njalo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Lapho ke esikhuluma ke ikakhulu ngale ngaseLupane eMathebeleland North kulapho ke kwaba lodubo kumbe uhlupho oloyo mbhuqwazi ngokuthi kwasala abantwana abaningi bengela zingwalo zokubhalisa ezokuzalwa ama-birth certificate okwabangela ukuthi bangabi lezithupha kumbe ingwalo zokuhambisa ama-passport. Sizakhuluma njalo ngombuso wezabelo ngoba abaningi abavela ezigabeni zemandebeleni yibo abathutshisa kakhulu ukuthi kube lombuso wezabelo. Sisuka eLupane ngolesithathu mhla ka 28 siya kweqa ilanga elilodwa sibe sesiya kobulawayo eRainbow hotel lapho ke sizaba nengxoxo mpikiswano yokugcina lapho osebenzelana khona kwabe Voice of America Studio 7 yembe Zimbabwe Service nabe Media Center. Sisenza ke ingxoxo mpikiswano ephathelane lentuthuko yedolobho lakobulawayo mhla ka 30 Lwezi.
Hayi siyabonga PJ sikufisela uhambo oluhle nxa ususiya emadolobheni la amanye atshiyeneyo.
Hayi nami ngiyabonga.
Aha, PJ Praxedis Jeremiah intathelezindaba ye Studio 7.
Yebo 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 mtsakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Namuhla likhefu le Thanksgiving ngapha kwele Melika lapho izimuli esihlangana khona zibonga uNkulunkulu ngokuzenzela okuhle. Kubikwa kulezi zalwane zeMelika ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlano 54 million ezizavakatshela izihlobo labangane endaweni ezitshiyeneyo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Izizalwane zeMelika namhla zikukhefu leThanksgiving. Lolu suku lokuhlangana kwemuli labangane kudliwe ukudla okutshiyeneyo. Usuku lolu lwaqalisa kudala ngesikhathi sokuthakazelela isivuno esihle. Abantu bokuza kwele Melika ababelwisana lalabo ababathola kuleli lizwe babebacela ukuthi bathi gwaqa badle ukudla okuguqela ingalukhuni. Lolu lusuku oluqakatheke okumangalisayo. Umnumzana Brian Nichols omele ilizwe le Melika kwele Zimbabwe uthi lolu lusuku olunanzwa ngabantu bonke.
Well, Thanksgiving is an opportunity for us to give thanks for all the blessings that we have received and to really reflect and be with our families.
Kusuku lwe Thanksgiving lusuku lokuthi sinanze konoko ke okuhle sikuthole kuNkulunkulu.
It's a time to come together to be with family and friends.
Lesi isikhathi sokuthi imuli zithi gwaqa abantu bathakazelele konke konoko abakuphiwayo.
It's my favorite holiday. I love the turkey and the pie and the fellowship.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika ezinanza usuku lolu. Omunye wabo ngunkosazana Sharon Tebe ohlala eDelaware.
Izisiya khona angizisi angikwazi sisifiwa babadube ukuthi what it's all about. You know, but engikwazile ukuthi hayi sazidlela amathekhi sibe le family and you know and just be happy. Sithabe abantu lomdeni kwangalini.
Abanye abantu bahambe endaweni zokukholisa. Kube khona abanye abahlangane lomdeni wabo. Ukwenzela ukuthi bananze usuku lolu labangani kanye lesihlobo.
Zwayo ngali nyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezi, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhla ka-26 Lwezi, Lupane mhla ka-28 Lwezi, Sicine ngakontutu ziyathunqa, Kobulawayo mhla ka-30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwabezanu PF laba mabandla aphikisayo ikakhulu LMDC phezu kokuthi kuyini okubambekayo osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe okuthuthukisa impilo kaZulu. Aba mabandla aphikisayo batha kulalutho nanku umnotho oqhubeka uguqe ngamadolo kanti le ntengo yezinto ezithiyeneyo iqansa imihlala malanga. Kodwa abezanu PF kabavumelani lalumbono. Ukuhlaziya lolu daba sichume ilunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu lo mnumzana Lloyd Msipa owezanu PF onguye osungula lingxoxo.
First and foremost, Baba Mthuli, umntwana wakithi ngale from Middle eBulawayo. So I'm sure Baba Nkomo is happy at least. Sokukhitshwe emashonale sokubuya ngapha. So he needs all our support. First and foremost, anti akwazi ukuthi uminister all he does u-allocate ama-resources and then at the best value. And then thina abantu yithe sisebenza ukuthi i-vision leyelethileyo iphume. So you can see the vision is brilliant. So what is left with thina abantu sikhangele kuhle sibone ukuthi dasiqala ngaphi singasebenza njani ukuthi thina siphakamise ilizwe.
Nansi indaba Ndlovu.
Osokwenziwe nguhulumende lo okhona singabalindi sisuka kukhetho kuphela. Sithi kusukela kukhu eyenzakala ngoNovember last year yikuthi izinto zidure elizweni, yikuthi impahla zinyamalale emashelfini, yikuthi ofuweli baswelakale, yikuthi abantwana beZimbabwe bahlupheke, kube lezingozi emgwaqweni, kube lokutsha kwezindawo ezithile eziningi. Sibona umnyama wodwa kusukela lo uhulumende engenile. Akulanto enhle eyodwa nje esiyibonileyo nje abantwana beZimbabwe.
Baba Ndlovu, that is a very, very negative picture. Manje singathathi attitude enjalo asoze siliphakamise ilizwe lethu. Sonke ngase sibuyela ku-power transfer last year liyana. Akulamuntu nomoya yedwa eZimbabwe kade ngafuna ukuthi umgabe ehambe. Sonke saphuma amapholisa, ama-MP, umuntu wonke wenza UN lebele oshona, umntwana noma abadala bonke baphuma sebengasafuna umgabe. Umgabe wasehamba. Obviously umgabe wasitshela ama-problems amaningi. Izikweleti amanye amazwe abantwana banamsebenzi kini khona ngale eBulawayo siyakwazi abantwana bayaphuma besiya eGoli ama-factory savalwa ungakhangela kuhle ama-freedoms izinto ezazenzayo ukuthi la usubona ukuthi sekule difference first and foremost wafika wavula ama-political freedoms ama-political parties abamaningi abantu bakompyutha ama-election ayenzwa yena wawina kathese siku-round 2 selethuba lokubusa for 5 years uyenzani kathese sebekhuluma labo abengwa ukuthi silungise iZambezi River amanzi aphume eZambezi abuye eBulawayo so that industry eBulawayo isukume. Khangela ibudget yalamuhla noma i-TSP plan lana ikhuluma nendaba zeBulawayo eBulawayo City. How do we sort out it? It's an all-rounded document. It deals with politics. politics zethu. Ipolitics zethu bese zipoison. Ungakhangela ukuthi ilizwe lethu we are divided in half. So ipolarity is straight laphakathi. So ukuthi silungise siye phambili. Sonke lawe babandlovu, we need to change our attitude. Nomabona ababa bathi bangena oMDC bangangena. Khangela ihistory yabo. Abasozi baliphakamisa ilizwe lethu because they are even worse nabantu laba babasolayo. Uchamisa benikathesi lithibochamisa ovanis but uchamisa wavotela mbani ukuthi abe ngeleader we-MDC right kanti ibhajeti kamthuthi ithi imoto ama-private vehicles ana ayekuengeniswa ngabantu bebhadala ama-bond kathesi you are going to pay in forex that means imali leyo i-forex that is the money ezaye kuma-industry ukurivatilize ama-industry and other areas ama-salary cut 5% of ama-senior workers even upresident uza 35% salary cut wapho kwenziwa khona ke elizweni ezimbabwe
uyakhuluma Ndlovu umsipha lapha utho kuhle kuyabukwa
abantu bezanu emlonyeni baphethe kodwa ekwenzeni kuyehlula ngizabuyela kokuqala ukuthi bathi uhulumende lo uyazama ukhithwa umgabe umnyaka ophelileyo isinkwa besiyi 80 cents kathesi sithenga $50 ifuweli ibitholakala ingahluphi $14 kathesi $40 something so kathengisela ukuthi kube sokuwesizane kade kukhona i-human rights akhuluma ngayo ukuthi abantu bavunyelwe ukwenza lokho kakusiqiniso kathesi siyabona kule commission kamonhlante leyo bakhona ababuye bazotestify bakhuluma ngegugurawund lezinto ezimbi ezenziwa izanu bathe babothwa khonapho instead okuthi bavikelwe so human rights kakutshintshanga akukhulunywa ngabodzamara abachatshayo uze kwelamuhla akukhulunywa ngabonabanyama akukhulunywa ngegugurawund ukuthi ulungiseka njani akulaa nto eyenziwe izanu esitshintshile okwesibili sesibuya-ke kuminista lo womthuli kuthiwa kule 5% cut kuma-salaries izanu PF iluta ama-resources ngama-allowance travel allowance not i-salary nxa bephuma umnankakho uphumele edelegation yabantu abangu-6 abangu-100 babe lama-allowances yelanga ama-allowance yiwo aqeda imali not i-5% salary leyo bese sibuya-ke ekuthengeni izimota umntwana wezimbabwe uyahlupheka wabhenka imali yakhe i-US ebhenki ma esefuna ukuthenga imota ejapan kumbe ebritain i-US kasayithole ebhenki sethatha ibhondi aye emgwaqweni ayethenga i-US dollar nge-$350 bese kuthiwa nxa imota leyi sibuya ahambe ebhadala iduty nge-USA ubuyele emgwaqweni yikuhlukuluza abantu
lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC obexoxa endawonye lo mnumzana Lloyd Msipha owebandla lezanu-PF. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho esikhangela khona isimo sezenotho kwanele mthwakazi olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.